Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lithonanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla zimashumi mathathu kuLwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So bahlezi bendize emoyeni kodwa bafuna ukuthi odokotela benze izinto mahara. Bona ngazathi uhlupho kakhulu lukuhulumende lwanodokotela.
Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela elizweni kuyaphambili.
Abantwana abaningi bayawa kuma-assembly befeinta ngendaba yendlala. Abaningi babo sebetholakala begcwele emigwaqweni bedinga kanye nokucela ukudla nokucela imali.
Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni. Kwezemaphandleni uZulu wezansi yamaNdebeleni ukhala ngeZulu elinengo laka ladiliza izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela elizweni kuyaqhubeka lanxa uhulumende ebethe kumele babe sebebuyelile emsebenzini phakathi kwayizolo lanamuhla. Odokotela bezinga laphezulu kanye lelaphansi, ama-senior lama-junior doctors bathi ayisikho ukuthi kabafuni ukubuyela emsebenzini. Kodwa udubo olukhulu ngolokuthi kabala mali yokugada imijova lamabhasi ngoba iholo labo lincane kakhulu. Ngokunjalo bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo ukuze benelise ukuzinakekela kanye lezimuli zabo. Bathi njalo kumele uhulumende athenge imitshina esilelayo ezibhedlela kanye lemithi yokwelapha izigulane. Ngoba abantu abanengi besifa mahlayana ngemikhuhlane elapheka kalula. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIbhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kumele uhulumende aqinise ukukhulumisana labodokotela.
Uhlupho oluselizweni lolu kubona ngazathi abaphetheyo bafuna ukubana bexoxisane nabodokotela ngokubethusela, hatshi ngokuthi singancedisana njani ukuze si-address i-problem. Yikho njalo nje sizozwa kuthiwa abantu baxotshile imisebenzi, kasi kaze sizokuthiwa hayi kade sihulumende uthi hayi bodokotela mina sengisubsidiza kulokhu lalokho, lami sengithatha even ama-cost. Mchokotho bahlezi bendize emoyeni kodwa bafuna ukuthi odokotela benze izinto mahara. Kunzima, bona ngazathi uhlupho kakhulu lukuhulumende lwanodokotela. Odokotela ngabantu abasemsebenzini njengaziziphathamandla zikahulumente ezifuna imisele emnandi kodwa zifuna ukuthi labo odokotela benze izinto mahara.
Nxa ukhulumisana lezakhamizi khona ngapho kobulawayo njengomuntu osebenzelana loZulu, ubathini abantu? Kuyini okuzwayo?
Abantu bayacaca ukuthi okwenza uhulumende ebehave kanje ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe. So ngoba belatshwa ngaphandle kwelizwe abalandaba lokwenzakala phakathi ebantwini. Yikho okusebantwini kathesi ukuthi hayi labo basemandleni ngoba bona kabalatshwa ekhaya bayelatshwa ngaphandle kwelizwe. So kwenzakala ebantwini ukuthi odokotela kaonamadokotela ezibhedlela bona labantwana babo ngabakufile ngoba bona bengakhona belatshwa ngaphandle kwelizwe.
Inkisela ye-Econet Babu Masiwa uye wakhulumisana labo dokotela laba wathi uyenelisa ukuba khuphulela iholo ababhadale yena okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Kodwa bakwalile lokho bathi akwaneli. Ungathini ngalokho ngoba bakhona bathi mhlawumbe bekumele bavume babuyele emsebenzini baphathise uZulu?
Ukuthi into lohlupho ukuthi okwamadokotela ngama conditions of service lomhulo, so it's not about i-pay kuphela, but ukuthi izinto kuzebe zisebenzisa emsebenzini ezinje ngama-gloves lamaphilisi akukho. So uStive ukhulume ngokuthi yena uzabaholisa, so it's a temporary thing, it's not a permanent thing. Nakuthi hayi madoda, mina ngizabe ngikhipha ithi ngokungaka, kodwa uma sithi 5 months kumbeni how many months, umbuzo uba yikuthini ngemva kwalokho kuyini okwenzakalayo. So into yakhe it's not a permanent solution, but ngabe kuthiwa uyacaca ukuthi hayi mina ngizangenela ngizabe ndinika okungaka, ngabe kuyazwakala kodwa kutethi khonkona kwesikhathi esingaka, ngoba ngemva kwaleso sikhathi okuthi ukuthi bazabuyela nga ku-strike.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhethu likaZulu sixoxela ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 6175, laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9, sitholakala ku-909 medium wave, laku-shortwave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-Live Talk sitholakala ku-shortwave ku-4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Umbiko owethulwe isithunywa somanyano we-United Nations okuthi umumo wendlala eZimbabwe usubangela ukuthi abanye abesifazana bathengise imizimba ukuze bathole imali yokuzikhusela uthi abaningi betanile, kanti abanye ngabasola uhulumende besithi alubana wenelise ukuvuselela umnotho. Ngabe impilo kaZulu ingcono kakhulu? Isithunywa lesi sithe njalo labantwana abaningi kabasenelisi ukuya esikolo ngenxa yendlala. Sithe njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni lasemadolobheni bayizigidi eziyisishiyagalombili 8 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo e-Occupy Africa Unity Square, umnumzana Charles Nyoni, yena othi labesilisa labo bakhona asebethengisa imizimba ukuze bathole imali yokuthenga ukudla.
Abesifazane abaningi sibili bazithengisa umzimba, kodwa into ongamelanga siyekele ukuyikhuluma kumbe ukuyikhohlwa engakhulunywanga yisimeli lesi yokuthi nawo sibili amadoda, kakhulukazi amadoda awesincane la esingathi ngama-age akuma-30s, nabo sebetholakala bezithengisa imizimba yabo ukuthi bathole ukuthola imali eyokuthi baziphilise. Nabantwana esikole sibili liqiniso leli, ngoba sesike saba ne kanyele siyenzile sikhangela izikolo kuningi-ningi ezisemaphandleni ukuthi abantwana babuya yini esikolo, kodwa kukhanyakala abantwana abaningi bayawa kuma-assembly befeyinta ngendaba yendlala. Abaningi babo sebetholakala begcwele emigwaqweni bedinga kanye nokucela ukudla nokucela imali. Kuyinto ebangelwa yindlala ekhona kuleli lizwe, kuyindlela ebayikindawo futhi ebangelwa ngohulumende kanye nemithetho yakhe ayifakayo. So ngivumelana nakho sibili ukuthi ye indlala yiyo esibangele ukuthi omama kanye nabesilisa bathengise imizimba yabo. Kuyindlala ebangele kakhulukazi ngohulumende nemithetho yakhe ayifakayo ukuthi nxa izulu lingananga kathesi into ezihle zisuke zibe yiwesifa.
Kungalungisiswa njani konke lokhu Nyoni, uZulu weZimbabwe akhona ukuphila impilo engcono?
Lokhu kulula nje ukulungisa. Ukulungisa kwazo indaba yokuthi uhulumende okhona wonke nje azimele yedwa nje, akhitshwe asuswe kufakwe omunye uhulumende omutsha onezwelo ngoZulu. Ngoba akunababa otshaya abantwana nxa abantwana becela ukudla, akunababa oxotsha abantwana emizini ngendaba yokuthi abantwana bacela ukudla. Ngiwuphi uhulumende ongaxotsha odokotela ngenxa yokuthi kuthiwa odokotela bathi bafuna imali abayisebenzelayo ukuthi ikhuphuke? Lokhu kutshengisa vele ukuthi uhulumende uzimisele vele ukuthi hhayi, yena nxa kuyizinto ezinceda uZulu kalandazo. Kathesi abantu bayafa, abantu bayagula, akula mithi, akula bodokotela, kalandako kazihluphi. Kodwa imali eyokuthi alungise ama-t-shirt lokuthenga ama-chicken in lama-drink ukuthi bamathe besithi batshela amasantshini uyayithola. Kodwa nxa sesikhuluma ngenale yokudinga izimoto ezokuthi athengele amachifu lani izimoto uyayithola, kodwa imali yokuthi ancede uZulu asize uZulu kayitholi, njalo uyabe sesifikalayo imali. So ukulungisa lolu daba nje kule simple solution yokuthi uhulumende kumele asuswe kumbe akhitshe, kumbe yena uZulu ngokwakhe ngendlala anayo sokumele nje azikhiphe aye emgwaqweni ngobuningi bakhe, atshengisele ukuthi hhayi, asisayi emizini yethu until uhulumende lo esepakise impahla zakhe wachiya amahhofisi wasuka wahamba. Ngiye omunye uhulumende olozelo noZulu.
UMnumzana Charles Inyoni ngowenhlanganiso elwela amalungelo i-Occupy Africa Unity Square, sixoxelaye eseHarare. Kwezemaphandleni lamhlanje izulu elinengo laka njalo lilomoya omkhulu lidilize imizi endaweni ezitshiyeneyo zezansi yamaNdebeleni. Osokuthiye iningi libhekane lendleko zokwakha kutsha. Kubika intathelezi indaba yethu u-Albert Ncube.
Izulu elichitheke ngomgqibelo langomvulo endaweni ezivalise emawane emadongola kanye laselubhangwe lidilize imizi eminingi laquphula izihlahla njalo kwalimala abantu abaningi. Izanuso zomkhathi bezike zaxwayisa abantu ukuthi beqaphele leli zulu, kodwa iningi lithi belingacabangela ukuthi belingaletha umonakalo ongaka. Isakhamuzi emawane unkosikazi Busani Nathi uthi yena wadilikelwa yindlu yamazenge ngemva kokuba umoya uthethe uphahla lwayo.
Wabuya umoya wabuya wathatha mazenge konke kwadilize. Ngithi ngithi ngiyaphuma ekhaya endlini ngafica emazenge asephumile, ngapho ngikuzwa kuduma ngibona amazenge omakhelwane asebebuya phansi kwami. Ngilahlekelwe ngoba shuwa into lapho endaze ngiqalise khona abantu abami lapha abazaqalisa khona ikuthwala nzima.
Omunye okhalezi madonzo ngunkosikazi Irene Moyo esingenjalo isakhamuzi semawane, yena odilikelwe izindlu ezigoqela yamazenge ebiyakhwe ngezitine plastela ngesamende. Umamoyo uthi basinde engozini enkulu.
Sesendlini nje sezwa amazenge siphakama phezulu asiyagaza ukuthi indlu iyaphakama iya phezulu. Sezazi ukuthayika futhi phezulu kahle ukwamukelinye kwazawela phezu kweyini. Ngapha vele sasingakuzwanga ngoba sasikule, sathi konke ukuthi zokusithi kukhemu, sathi siyaphuma safica amazenge la esewiselwe ngapha udula usuwele phansi. So sakubona ukuthi moya wakhona bomkhulu sikile waphosa wasilimaza.
Unkosikazi Siphiwe Nkomo laye uthi ulahlekelwe kakhulu njengakwazi ukuthi aqalise ngaphi.
Amfika ngathola ukuthi izindlu zonke ziwile, angikwazi ukuthi ngingalandisa ngithi zawa njani. Liyana la ibidilikile, liyana la ibidilikile, ikhichi ngangangale kwalo liphakeme utshani. Njengobona le khrikhi liyana semnyango, liyana indlu layo engale phambili layo futhi, kusho ukuthi ibiyindlu ewayo, umonakalo ube mkhulu.
Lanxa izakhamizi lezi zehlelwe ngumonakalo ongaka zide zikathola incedo oluvela kuhulumende. Kasenelisanga ukuxoxisana losikomithi ogwanda ngalolu daba. Lunodaba olwehlukileyo, uZulu usekhuthazwe ukuba afunde ukubala lokubhala ukuze abe lempilo engcono. Le nkuthazo iphume ngolwesine ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Literacy Day eGwanda, lanxa nje lunanzwa emhlabeni jikelele ngompandula. Umqondisi wesiphala sengwalo i-Edward Ndlovu Memorial Library, uMnumzana Jackson Ndlovu, uthi kubalulekile ukuthi abantwana baqale ukubala bebancane ngoba sivele sigoqwa sisesemanzi.
Thina ke lapha esikwenzayo ngabantwana ukuthi siqalisa ku-age abantwana abaqalisa ukurecognize abangakubona bakulandise. umntwana siba leminyaka engu-3 kusiyaphezulu siyamkhangelela amabhuku esibalawo ukuze umntwana lo ahle ejwayelane lebhuku kube umngane wakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngumqeqeshi weJoshua Mkabunko Polytechnic umnumzana Albert Nhliziyo obe ngumhlonitsho kulumbuthano othi sizwe esifundileyo siyathuthuka.
Xa umphakathi sisenelisa ukufunda esisenelisa ukubala lokubhala usengumphakathi wenelisa ukuthi azithuthukise ngoba empilweni yanamhlanje yilaba abenelisa ukubala, yilaba abenelisa ukubhala abanika imibono yokuthuthukisa izigaba. Langaso kufika ulwazi olutsha lolu lwethekhnoloji kuyadinga ukuthi umuntu azi ukubala, azi ukubhala ukuze lolo lwazi luchathekelwe abanye. Ulwazi oluchathekelwanayo yilo lwazi oluthuthukisa isizwe.
Lo mcimbi uza ngesikhathi impumelelo yemhloliso ka-Grade 7 isanda kuphuma njalo kulembiko eveza ukuthi phose ezikole ezine ezansi emandebeleni ziyehlulekile ukuthola loyedwa nje umfundi ophumeleleyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda u-Albert Ncube.
Sibonge insizwa yangakithi u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithanikile mhlanga we-Studio 7.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa noCounselor Mildred Ncube okaward 16 koBulawayo ogoqela enqameni eGwabalanda Extension leLuveve North. Sicubungula ukuthi impilo injani kuleli dolobho ngesikhathi yomnotho welizwe ungamanga kuhle.
Akwazi ukuvula ukuphambanisisa uclean season abasebenzayo iwadi iclean kakhulu.
Kodwa abanye babesithi ngenxa yokucitshwa kwamanzi abantu bagcina besiya egangeni bese kusiba nengcekeza eningi.
Lokho ngaphakathi mina ngingahlangani lakho kwengcekeza. Hhayi, ngiyayikhomba ngiye emagozini ekulapho engikhonzela khona angingahlangani lebhodi ukuthi abantu balathi idoti egangeni angazi nxa kwesiyaphathana kakhulu engingabonikwe. Kodwa hhayi lapho emadozaneni kuclean bayathela izigubhu ngizagcina amanzi akwasebenzise ngemanzeke vele izigubhu babelashe. Nxa kuyikuthwala sigubhu uyakwanisa njengani lanti ngisebhakananda la anes. So nxa kuthi izigubhu zazizilithwane nxa ama-timetable kuzawafanani bayakhaphakalela bathatha amagogoni ethu bazosebenzi. Abanye bayathathela uvivo masihambelane ama-timetable ethu. Abancedisana abantu even noma kubana abantu ngesifulesinaamanzi akula mntu engethamukuthi amanzi bebengakwaziwa kumuntu. Imabhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okuthi lawe nxa ungelawo amanzi ube migqomo yakho uyahamba uyithatha.
Izibhorane zikhona ezisebenza?
Bhorane hayi inesami isibhorane asisebenzi bazosityala zazosebenzi. Ngiyabona kuku-process ukuthi bakhulumise.
Kwake kwaba lo dubo lokulahla izithubo solungcono yini lolu hlubo?
Ngikubona ngalo ngemagogweni ethi nathi abasebatobhizi bakhona bahambisa nja. Ngapha ngakithi asila amaphampa zabantwana hhayi ngapha ngakithi abuthwa kuhle sinje angazi kungaba lamanye amakhona kumbe angabe ekhohlakala izoni na but hhayi mna ngingaze ngizibekala ngawo ababhodayo etobhizi. Magogweni ethi ngale ngake ngabona kwenye indawo ekhoneni egangeni ngathi ngathi balahlile abantu ithunda imigodla khona ngale ngaze ngakhuluma lo council ngathi bathi babalahlela ngapho abantu bakho ngabavela ngapho abasalela isidanga beliqalele ngali aze angayizwe hhayi ngapha ngakini ama-pampers hhayi kangiwaboni kangako.
Abantu baphila njani pho? Abanye bakhala ngokuswelakala kwemali, kuswelakala kwemisebenzi, ukudla.
Yilidosi emqoka lolo-ke lolo-ke lisomqoka sinto abantu balaba bengazanga bakhona izindezi laba zingazanga ziyifaka kwindizezi. Hhayi ugqibele mali kwebezima kakhulu abantu abakhangelene nabo ngoba izinto azisenezi imali kayikho. Ungazuke ukuye la imali yakhona iyabe isekhadini emuzuzi kusefoni layikwani lithi hhayi igqibele ngivala ilolukhula lolo ngiyalinanzelela kakhulu kunedesi baya ngolwabadala from 65 and above labantwana aba-under 5 years kuya phansi yibo abangabhadaliyo eclinic laba abaningi hhayi noma uyadubeka noma akadubeki asekhike kuwahlukanisa ukuthi odubeka ukhanya ngani ongadubeki ikwenza ukuthi ikhayisiti
ingabe engabhadali ekliniki ezibhedlela ke
into yempilo vele ngababhatali angesi ngenxa sokulokunye kuyabe kuthengwa kumbe njani njani otherwise ngababhatali
manje nxa bethola usizo lolo lokuthi belatshwe mahhala ukudla ke kungabe kule nhlelo yini ezibaphathisa ngokudla
hayi inhlelo zakhona silazo sibili
kuyini elinceda ngakho abantu okunye abaswelayo labasebegugile ngaphandle kwakhona okho kwesibhedlela
abasebegugile siyabanika kakhulu nxa usumdala irenti yakho awuyibhadali ngendlela ababhadala ngayo abatsha so wena yakho kulama-percentages uyabhadale i-certain amount nje ezingena ku-20,000 into esanceda ngakho ngasihlala phansi njengekansi
leyo bekuyingxoxo lo-councillor Mildred Ncube oka-ward 16 edolobheni lakobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile singeneke kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silechahelitala uChris Gande
lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nkosi Ndiweni isizalwane seZimbabwe sala kwele Botswana okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ayiyabongeka babawana
ye ungasitshela mnumzana ukuthi injani impilo khona ngapho kwele Botswana
uyazi lapha mfowethu singake sithi ukuthi impilo inzima lanxa inganhlanga ngoba sikhangele lapho esivela khona kubana kunjani kunzima kuleli izwe baba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ususetshenziswa ngabantu abangela into abayaziyo ngenxa yokuthi wena uyisihambi awula ukuthi ungakhala uthi so ngeke ngikhale ngokuthi kunzima ngenxa yokuthi ngibheke ekhaya lapho emphuma khona ukuthi kunjani ukuthi mbalekeleni
ye siyasizwe kuthiwa ungawona kwesinye isikhathi ungabanjwa kumbe awula maphepha kumbe uyabe kwenzakaleni uyajeziswa ngokutshaywa ngemvubu kuhamba njani ngendaba yokutshaywa le
ya indaba yokutshaywa leyi limqotho lelo iyenzeka kodwa ikakhulu benza laba abangani basebangani eminyakeni kodwa lakho ayimnandanga sibili ngoba abantu balapha abaningi babo balocuku nxa bebona umuntu wokuza acabangela izinto ezinhle ngoba kunje nje nxa lapha ohamba khona nxa umuntu wakhona ebona umZimbabwe especially uyambona nje la ukuthini awuyamukelesekanga kahle ziba ningi inkulumo lama actions amanye atshengisa nje ukuthi bakhona fine abantu abangalabandlululo empilweni amfuna ukuhamba amanga bakhona abanye abaziyo umuntu uthi umuntu ngumuntu kodwa abanye omunye umZimbabwe inyamaza ngoba uzathola ukuthi nxa kulokunye okwenzakalayo sebeqala ukuthi abatwana lapha abantu balapha lapha ayisibo bonke fine abaningi kodwa balala ubandlululo fine
kodwa
yiyo into esikhathazayo ngoba thina ngani uthola ukuthi kwesikhathi awulawo ama-rights akho njengomuntu
kodwa siyasizwa abanye kuthiwa bayathatha khona ngapho athatha umfazi wakhona ngapho imuli ibe imuli enhle sibili kube lokujabula kungabi lokuthi umama yena uvela ngapho baba uvela ngapi usuke wahlangana lakho yini okunjalo
hayi mfowethu uyabona lokho kuqinisekile abantu singakhuluma ukuthi ye abantu balapha banjani banjani eZimbabwe bakhona abantu ababhedayo omama ababhedayo lapha bakhona omama ababhedayo akhona omama abakahle so iqiniso abayisi lokho kuyatholakala even langaphi lemazweni ngawaphi langaphi bakhona omama ababhedayo bakhona omama abangabhedile okunye uzathola mina lami nginje ngingubaba yimi engenzela khonokho uyabona kodwa unfortunately mina lokho ayazangihlala ngoba mina ngithemba uya lapha ngibuyemvile esemthethe uyabona so kodwa abakhona abafowethu abaningi abatshadile abanye bahlezi kahle abanye hayi baphakathi baphezu kwembawula
ye manje asithi uyavakatsha nje uyangenangena kumbe lapho kunathwa khona kumbe ukuswa khona kumbe nje okujatshulwa khona bakukhangela njani bakuphatha njani abantu bakhona ngapho
Ya, uyabona abantu balapha bona ngathi ngesilungu they are very sensitive yabona. Okunye sokusiya ngokuthi wena lawe uziphatha njani ebantwini. Lawe ungatshengisa ukuthi wena maybe wena uzitshela ukuthi wena uspecially ufundile kumbe unjani labo baza kuphatha njalo. Mina angifuni ukuhamba amanga ayisengilesikhathi sibili ngikule indawo leyi. Okokuthi lakhathesi izikhathi ezinganxa ngihamba vele. Hayi angisaya even anqanishile nje zami incwadi endlini angilahlupho kangako ngoba bayangazi abantu siyaphila sonke labantu asike ukuthi into engangihluphisanga ngoba I remember ngelinye ilanga ngake ngaba le problem ngangingatholanga incwadi yami kodwa ngatholakala ukuthi abantu abaningi vele khona bayatsho ukuthi anolo muntu siyamazi lo angizange mbe lesuku ngenxa yokuthi kusiya ngokuthi abantu uphila labo njani lawe njengomuntu kodwa thina lathi kumele sizame ukuthi siziphathe kahle kwenza ukuthi laba bantu bakuthande ngoba uhambile uyisicelisi isicelisi kasiladi siyini esiyithathayo.
Hayi kuyezwakala, ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyathanda ukulivalelisa lonke balandeli be-Studio 7 kanye labakhokheli base-Studio 7. Ngicela ukuthi kasizameni ukuthi singakhohlwa ekhaya, kunzima nyazi. Kana amadoda angabe ayazi into abayenzayo, kodwa lathi singalahli ithemba, akukho lapho esingaya khona. Asizameni nje kusasa sizamele abantu bethu ngoba thina vele akusekho okukhona nathi. Hayi ngiyabonga mfowethu.
Hayi lathi sibongile.
Hayi kuyabongile baba.
Lo ngumnumzana Nkosi Ndiweni isizalwane sezimbasi sihlala kweLebotswana ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye.
Sibongeke ingwenya lapho ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu ele Highlanders abanye bathi iBhoso abanye bathi iChilamoya liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba iNgezi Platinum Stars nge 1-0. UPrince Dube nguye ohlohlileyo ngehlandla lakuqala. Lokho kuthi kubana iHighlanders sizaphatheka emdlalweni weCAFA Confederation Cup ngomnyaka ozayo imele eZimbabwe. Arise and shine, iqembu le Men of Influence behlabela kamnandi ke besiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Ukukhalala umsebenzi wabodokotela kuyaqhubeka. umumo wendlala la uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni. Iqembu leHighlanders liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elengeza iPlatinum kwaneleyo livalelisayo nguntungameli Nkomo.